Lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe kumele inyanga lezi eziseleyo kusiyafika u-31 December 2022 eziphethe la maphepha abizwa ngeZimbabwe Exemption Permits zibe sezilungisile amaphephazo ngokungena kwamanye amaphepha okuhlala abavumelayo. Kodwa-ke lo mthetho wokuthi baphiwe ithuba yenyanga ukuthi umnyaka uziye kuphela bakwakhulunywa kuhle lezinye igatsha zikahulumende, kunabanye abasifonelayo abathi sebebotshiwe bebotshele ukuthi kuthiwa ama-permit aba-expayile, kulabanye abayehluleka ukuthola imali yabo amatitsha akade bemaka i-matric last year ngoba kuthiwa izithupha zabo lezo kuthiwa yi-South African Educators sezi-expayile. Kanti njalo ababanisi kabakabi leqiniso ukuthi kuzakwenzakalani ngoba ezinye izikolo kumbe i-South African Educators izohlala, abanye bathi this week eBloemfontein la kwezinye indawo kasabi leqiniso ukuthi babone ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba. Kanti njalo futhi abasebenza ukutshayela izimota umnyango wezokuhamba i-Department of Transport kayivumi ukurenewa ama-license kwenza kube nzima ukuthi abantu basebenze. So-ke yikho-ke igazethi lefakiweyo kayikayehli kuhle kungatsha zikahulumeni, kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe nxa siyafika next week kuyabe sekucacile kuzo zonke iingatsha zikahulumende ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke ngemisebenzi yabo belungiselela ukuya kwamanye amaviza zumba amaphemithi akhona.
Ubona kusenzakalani kuwona lo umnyaka kungakapheli i-grace period leyi? AbeZimbabwe baningi yini abenelisayo ukuthi bezuze amanye amaphepha okuhlala kumbe konke kulukhoni-ke singabona iningi libuyela ekhaya?
Cabanga ukuthi nga uhulumende we-South Africa engazange ayehlise lokho esingakubiza ngolwasemzini sithi ngama-requirements, abantu abaningi ngabasoze banelise ukuthi bangene ngaphansi kwamanye ama-permit kumbe ama-visa. Lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi kuthi kufika umhlaka 1 January 2023 bengekho emthethweni e-South Africa. Yilo uhlupho esilalo. Sicabanga ukuthi nxa i-government e-South Africa izavuma ukupha ama-waiver kwamanye ama-requirements ukwenzela ukuthi abantu banelise ukuya kwezinye kumbe kwamanye ama-permit, kuza kwenza ukuthi abantu abaningi basuke ku-ZEP baye kwamanye ama-permit. Kodwa-ke nxa engazange ayehlise wabelokho esithena ufuna ukuthi kube njengendlela umthetho we-immigration otsho ngakhona, nxa umuntu efuna uku-aplayela i-permit abonise ukuthi ufundile ikhampani ayisebenzelayo ibonise ukuthi kakula sizolwane se-South Africa esingenza lowo msebenzi, kuzaba lukhunyana ebantwini abaningi.